ama phepha amanengi ama parliamentary candidates sewe signiwe yilabo ade benikwa amandla i-alliance yokuthi besayine. Iningi lakhona abanye ade beseHarare bayahamba nje ngikhuluma besiya kuma-provincial nomination courts ukuthi bayefayila amaphepha abo. Abanye labo abekhansili amandla anikwe abakhokheli bama-provinces ukuthi babasayinele phansi khona ngale kuma-district. Sizabona ukuthi ngokutshona kwelanga babe bephumelele yini ama-candidate e-alliance bangenise amaphepha abo, njengoba sikwazi ukuthi into yama-candidate vele iyahlupha. Loba nje nxa kuyiphathi eyodwa kuyabe kuhlupha. Manje kathesi njengoba sesikhanyingazane i-alliance ikhulile, wonke umuntu sebona ingazani sizanqoba, abantu abafuna ukuba ama-candidate sebebaningi, so kuyikunyathelana amazwane lezithende. Njengoba kula maphathi kwe-alliance angu-7 kutho ukuthi kunzima kakhulu sibili ukuthi into lezi kuvunyelwane kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kuphume lawo ama-candidate akulula ngitho.
Kulabanye abantu bade besithi kungani kulokhu kuxokozela, kuhamba njani?
Ukuxokozela kakupheli, ikakhulu lapho okukhanya ingazani kusehlule ukuthi silandele into esasivumelane ngazo. Kuyabe kulokhe kuvulwa kunegotiatwa kutsha, kuvulwa kunegotiatwa kutsha. Yikho-ke kuyabe kuxokozela kube lokukhonona ade kuzaba lokuthula ngasalandela khonokho esakusayina nyakenye. But akulandelwanga, silokhe sixoxisana kunegotiatwa asesibona ingazani le isithi eku-MDC Green ngaba kuhle ngaku-PDP. So ukuxokozela kuyahlala kukhona kuzaze kuqedwe ukuthi kuvalwe i-nomination court. Kodwa loba kuxokolozo njalo, okuqakathekileyo ukuthi siyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukuthi sihlale sibambene, sisebenze sonke, ngoba siyakwazi nxa sihamba ezitridini lapha bonke abantu abasimisayo bathi senza kuhle ngokusebenza sibambeni. So kakukho ongacalisa ukuthi hhayi ukubambana into embi, ngoba kusobala ukuthi abantu bafuna sibambane, sisebenze sonke ukwenzela ukuthi sikhiphe umhulumende wezigebenga lowo okhona.
Siyabona ukuthi kulabanye abanganengxe sebethathelwe izihlalo lapha lalapha, pho-ke kuzalungiswa njani konokho, kumbele kuqhubeka kunjani?
Kunezinye izihlalo yenziwa ama-negotiations, abanye bavuma ukuthi hayi thathani le, hayi thathani le, hayi thathani le. Kunezinye njalo okungavunyelwananga, okulokhe kulokukhonona, loba nje i-nomination court ikhona. Kodwa into eqakathekileyo ngenxa yokuthi sifuna ukubambana yikuthi wonke umuntu, amaphathi wonke, ama-principals zonke athi hayi loba kubuhlungu, loba nje kuxokozela kunje, kasihlale nini sisebenza sonke sibambeni ukwenzela ukuthi sikhuphule abantu beZimbabwe.